Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 Mbimbitho 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le National People's Party lenza umhlangano wokukhetha inkokheli.
Sicela laba abantu abasuke kuzani laba bebona ukuthi bangene epartini entsha abangayisebenzelanga kodwa bayisiqanisimile beresigna khona ngali ikakhulu labade beseParliament abazama ukusihlonipha.
Kuhlelo labesifazane lamhlanje sixoxa lo ntombazana ophila ngokuthengisa umzimba. Kwezemidlalo bamncoma uPhilip Chiyangwa abasekeli benguqu sisezwa ukuthi bamncomelane.
And amatima West Africa vele thina ngapha Southern Africa bengasinaki kakhulu bengasithathi serious. So uChiyangwa lapha ngibona ngathi wenza into enhle kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZimbabwe People First elalikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru lithi liphakathi kohlelo lokudinga umkhokheli kulandela ukwehlukana lonkosikazi Mujuru owayelikhokhela. Isiphathamandla sebandla leli umnumzana Rugare Gumbo utshele Studio 7 ukuthi sebelamagama abantu abafuna ukukhokhela leli bandla.
Hayi kuhle kakhulu sinala impi yethu sizama ukulungisa umhlangano ama-structures ethu njengoba sakushiyana lomjuru kwaenzakala ukuthi ama-structure ethu amanye amangakuhle, so sifuna ukulungisa khonokho. Kuye sifuna ukulungisa umkhokheli ukuthi ngubani esizamthola ongasinceda ukuthi sihambe siyoyenza ama-election unyaka ka-2018. Sile hlupheko yokuthi khona manxale umkhokheli angasuka liyahlupheka ukuthi idinga umuntu into esingayifuniyo ukuyenza esakuyenzayo in 2015 yokuthi sambo ngutata umuntu sathi ngena nansi isikhundla yena waseyenza into ayifunayo. Thina sifuna ukuthi abantu ngokwabo balungise bakhethe umuntu azabathi umkhokheli wethu. So siyalungisa kodwa hayi sibona njengani izinto zihamba kuhle kakhulu.
Okokuthi selilabantu yini elikhangelela ukuthi bengaba ngabakhokhele?
Ye, silabo silamavisa athe sabona amasizi abanye lokho bebuya abantu. Sizahlala phansi sizama ukuthi esiwabona ukuthi bangakwanisa ibaphi abafithi into asingeni iprofile yethu. Ibaphi
kuliqiniso na ukubana omunye ongaba umkhokheli elimkhangeleleyo ngumnumzana Nkosana Moyo?
Athina kasikhethe ukuthi ngubani, siyaphonga ukufuna umuntu ofunayo, umuntu ohlakaniphileyo, umuntu esifunayo. Unkosana manxa esithi profile yethu kuhle kakhulu, what is wrong with that? Umntwana weZimbabwe, umuntu ofundileyo, umuntu obesebenza uma organizations amaningi, so there is really no problem. Esikufunayo kuphela ukuthi angene phakathi sibone ukuthi singakhuluma la yena.
Selike lakhulumisana laye kona?
Hayi, asike lakhulumisana laye. Sizakhuluma laye kodwa asikakhulumanga laye.
Abanye ke liselikhulumisane labo ngobani?
Hayi, soze ngubuthele amabizo phela. Manje i-confidentiality yabo yangaphe kanti, Chris.
Alo ke ngumnumzana Rugare Gumbo isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eHarare. Kunjalo nje ibandla leNational People's Party elikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru liphakathi kokukhetha inkokheli phambilini komhlangano weCongress oza kwenziwa ngeviki ezayo. kusikhundla somkhokheli akula onxintisa umjuru kodwa abafuna isikhundla sokumsekela bane laba ngabathi umnomzana Siphepha Nkomo umnomzana Cuthbert Ncube umnomzana Elliot Kaswi kunye lomnomzana Mvundura kuthi kwesikamgcina isihlalo kulabantu abathi umnomzana Dzikamayi Mavaire lonkosazana Esnat Bulayani ndawonye lomnomzana abekezela maduma fuzwayo sixoxe lesiphathamandla sebandla le NPP umnomzana Max Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
ye hayi lokho ke sokuseduze ikakhulu 25 lilanga elikhulu kakhulu elikhangelela ukuthi lifake inkokheli ezizafakwa ukhethwe izabelo ngezabelo wonke ama province bekhephe abantu babo labana bangu 11 ukuze bebumba i-national executive asisoze sivumelane lakho futhi khona lokhala ukuthi khona sibe no deputy o deputize uba umama umjuru e deputize futhi omunye deputy kumele khathesa into ekazitshintshe lezi ngoba kungabe kuhle ukuthi khona sibe lo one vice president ngabe sibe yi-2 kungcono ukuthi khona u-first vice president ebe ngwangapha esabeleleni samandebele singahlali lokho esisiba ngo-deputy kathesi ungakhangela kusukela khona laphana ku-president umama umjuru kuze kuyafika i-committee member bonke abantu bakithi kuthiwaphona ngama-deputy sona labani icala lelo lingabhadalwayo ukuthi khona ngapha yikho kubonakala khona kulama-deputy kokuphela
kuyini okubangela ukuthi liphuze ukukhetha njengoba siyabona ukhetho soluseduza
okubangela ukuthi khona kuhlale lokho kutshintsha ama-goalpost kwakuthiwe mhlanga 19 angikwazi ukuthi khona kuhamba njani ngoba kathesi sokuze kwadilizwa bonke ukuthi khona hhayi ababekhethiwe labana sokumele beyekhethwa mhlanga 25 kodwa kwamanye ama-province khona ngale kibo sebeqedile sebesazi ukuthi ozahlale siba ngu-PC ngubani sebesazi ukuthi lo ozaqalisela lapha ngubani oya kunational ngubani sebeqedile khona lo sekusele khona ngapha kuphela kwelamandebeleni into ze-reading lezi sicelwa laba abantu abasuke kudlane laba bebona ukuthi bangene ephathini entsha abangayisebenzelanga kodwa bayisicanisa imile berisayina khona ngale ikakhulu labade besephaliyamenti ngabazama ukusihlonipha bengabuyi bezosidivayida ukuthi sixabane labanye abantu la asifuna ukudivayidwa besihloniphe sisebenzeni kuhle injongo ekhona yokukhupha izanu embusweni wonalowo
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sebandla le-National People's Party i-NPP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlela mshweshwe
Langlela nampaba fobembula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo Lamhlanje ngisesilobela kuward 29 njalo ngixoxa lo councilor walesisigaba umnumzana Willard Moyo Ngiyakwamukela kuhlelo moyo.
Yebo Nkomo, nami ngiyakwamukela, ngiyabonga. Salibonani balaleli lonke.
Kwenzakalani esigabeni sakho?
Esigabeni sakithi eGonsa isigaba esilohlupho lwendlala. Isigaba esiphatheke kubi endabeni ze-development. Isigaba nje esingaphansi kwe-ward 18 kogobo iminyaka yonke edluleyo. Kuthe-ke ngo-2008 isigaba lesi-ke sasesilwisa-ke ngamandla-ke ukuthi sibe isigaba esizimela sodwa sibe yi-ward ethiwa ngu-ward 29-ke sasithola. So-ke i-development eningi kayikho kuleyi ndawo esigabeni sakithi. Asila i-regression yayikogobo, asila mgwaqo emihle, izikolo zilutsha. Ana iklinika ngeyodwa so-ke yizo nje inkathazo nenhlupheko ezingane sinazo esigabeni sakithi le ndlala yizo-ke inkathazo ezikhona esigabeni sami lapha bapho
ukhuluma ngendlala councilor izulu linile kakhulu okwamagama lo nyaka belingakaqalisini ukudla ihlobo
ya ihlobo sebeqalisile ababili abathathu kuhamba kusiya ngendawo ungalibali Nkomo ukuthi umhlabathi wakithi ngapha edonsa uyizidaba ezimbili kule ndawo yasedonsa 1 ngaphezulu ngale zindawo lezane zingamatibi ezitotayo so-ke esigabeni sona siyane singale kulo hlupho olumangalisayo ukuthi abantu abaswele ifertilizer yokuthi bathophe hayi abasoze bathophe lutho kutotile kakhulu emasimini bese ukuthi tingapha kulesi sigaba singaphansi sikudonza 2 kuyajijana la kulehlabathi kulesidaka abasezidakeni okuqhine khona hayi kungcono yebakazapha ukutota khona emahlabathini hayi inkomo idlala ikhona sibili izulu linile kakhulu amanzi maningi kodwa ukudla emasimini kuhamba kujijana abantu bazalamba abanye esigabeni sami la
izifuyo zona zisesimene sihle kodwa
izifuyo zinhle kakhulu nkomo kodwa kezihlathini zabantu bathi kusele nyembezi sonakalelwe kusika bonokukudlulileyo sonakalelwe izifuyo eziningi zichubile inkomo eziningi eminye imizifelwa zinkomo ezingu-13 eminye inkomo ezingu-6 eminye inkomo ezingu-9 imize eminingi kakhulu kusukela edonsa one uzephika ephondweni edomlanda khonale hhayi kubi zonakala izifuyo kodwa zonezi ezasilayo ezingachubanga hhayi kanye ngani zinhle zinonile sibili ziyathembisa ukuthi hayi sizaba lekusasenhle ngezifuyo zethu
lila ncedo yini lilutholayo khona ngapho olokudla olungavela kuhulumende kumbe kunhlanganiso ezimizodo
ya khonapho uncedo lukhona nkomo oluvela kudepartment ye-social welfare olukhona esigabeni sakithi isigaba sakithi donsa sile mizi efika 1000 kusiya ku-1200 kodwa-ke uncedo esiluthola ku-social welfare lugoqela imizi kuphela engu-236 kusho ukuthi kule mizi efika o-900 to 1000 eseleyo ingatholanga lokho kudla ngoba kuphela sikhangela kwaka sikhangela abavulnerable izalukazi lamaxhegu labagogekileyo lezintandane esokuthitha abantu abaningi basele ngaphandle kwalolu hlelo so luncede abantu abalutshwane abantu abaningi basala bengaphandle kanti basizekanga lutho ngalo lolu hlelo lukhona sibili lakathesi nje ngikhuluma nje uthange umumbu ngibuye lawo ukuthi abantu ngibanikeze ukudla lokho kodwa kulutshwane kakushuthisi
isikhathi sesidliwe ngumangoye moyo kuphoselwa kugcina
kubantu bakithi abedosa bonke abalaleleyo ngikhuluma kasiqine nini ukutheni sibambane ukudla okulutshwane okubuyayo kumbe irayisi kumbe ifertilizer kumbe ngumumbu kasincedisana neni njengezakhamizi ezilothando ngiyajabula ngoba edonsa yisigaba esinabantu abakholwayo abangena isisabada ikakhulu abaningi labangena iziyoni asizwana neni sithandane singancitshani ukudla kungabuya laba ababuya betshaya izilogane ngokudla singavumi asiqathelana neni isindebelo esithi abantwana bendoda nye bayaqathelana ingqondo lentethe badle basuthe sibambane donsa omuhle lobela omuhle lani lonke bantwana bezimbabwe singehlukaniswa yikudla kodwa kakusibambane sengiyabonga bani
hhayi uyibeka kuhle kansila bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
yabonga
nathi lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lo councilor ka ward 29 esilobela umnumzana Willard Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngutungameli Nkomo
hayi siyabonga ntungamili ube lobusuku obuhle lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zezimbabwe ezihlala kwele South Africa eyezimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena ya okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
hayi siyabonga kakhulu singelela abalaleli be-Studio 7
hayi sibongile mnumzana ungasitshela ukuthi kuyini okumunyethwe liphepha leli elilibhalileyo i-white paper le
i-white paper le imumethe into eziningi phethi lamaphetha ngu-88 kodwa ku-affecta thina directly izalwane zasezimbabwe ludaba lolo lukhulunywa ngokuthi kulabantu abaningi abalapha e-South Africa abavele emazweni esadak laba bantu abasingathi ngama-low-skilled abasebenza emayadini kumbe emakhitshini abasebenza ema-contracting labasebenza ema-restaurant abahlupheka ngezincwadi zokuthi basebenze belapho i-white paper le ikhuluma ukhuluma ke ngento okuthiwa i-SADC work visa futhi uma ingaphumelela izaba khona ukuncedisa labo bantu ukuthi bathole amaphepha alungile ukuthi basebenze. Ibisinanzelela futhi okwesibili ukuthi abantu abaningi kwele SADC bayathengisa impahla babehamba kwamanye amazwe behoda. Ikakhulu ezweni lakithi siyabuya sizoda lapha e-South Africa abantu bephiwe amalanga amalutshwane eborder. I-draft white paper le ikhuluma ngokuthi kumele kube le cross-border visa ezophiwa labo abathengisayo kumbe abawoda impahla besiyathengisa ukwenzela ukuthi bengahluphe kuphiwa amalanga. Okwesithathu okusithintayo thina i-white paper le ithi yona abantu abalamabhizinesi e-South Africa ama-small business person my business yakhe i-registered ebhadala i-tax uyathola i-permit yokuthi aqhubeke erana i-business yakhe. Kwehlukile kulalokho okukhona khathesi ukuthi nxa ufuna ukuthola i-corporate business visa kufuneka ukuthi ube ngumuntu olemali eziningi. Manje kuyananzela ukuthi abantu babe le mali ezilutshwane kodwa lawo ma-business esevele khona. Okunye-ke sikubona ngani kawusoze uhambe kuhle yikunanzelela ukuthi abantu abaningi abekhaya asoma-refugees ngabantu abafuna umsebenzi. Yikho-ke nxa umuntu ebuya e-South Africa suka ikakhulu seZimbabwe ma ingene e-Bedbridge i-white paper ithi umuntu lo kumele agcinwe enkambeni lapho aza-aplayela khona i-asylum document yakhe. Kuhle kuthathwe isinqumo ukuthi into athi uyibalekele uqinisile. Ma eqinisile abe sephiwa-ke i-refugee status abe sedlulela lapho afuna ukuya khona khonapha phakathi e-South Africa.
Manje kukhangelelwe ukuthi i-SADC visa le ingaqalisa ukusebenza nini?
Angithi okwakhathesi kusase zinkulumo ngoba ngomthetho okwenzakalayo uminister kufuneka ahambise kucabinet kuhambe eparlamenti yedibhethwe eparlamenti i-draft white paper leyo engadibhethwe eparlamente ibeseyi-adoptwa upresident abeseyisayini ukuthi be ngumthetho sokuyo inyo international migration policy e-South Africa. Yikho lapho zaqala khona ukusebenza khona usozaqala ukuthi kukhulunywe ukuthi i-SADC work visa leyo ngubani okhwalifayayo iyabe ngeminyaka emingaki okurenyuwa irenyuwa makutheni. So-ke sicabanga ukuthi mhlawumbe lo konke lokho luhlelo lungathatha kuze kuyefika ku-2018.
Sike sezwa kukhulunywa ngodaba lokubana abafuna ukuthi bajoyine ama-union bona bengabokuza bayenelisa ukwenza lokho. Ungasichasela nje ngamafitshane ukuthi kuhamba njani?
Esikunanzelelayo ukuthi abasebenzi ababuya ngaphandle bayahlutshwa ngabaqhathi bebahosta imali ezincane yikho kusuka kwenza futhi besophiba lo dlame lokho othiwa izenophobia. Uthole sesikhathi abantu behlale bengakholanga. Siyakhumbula ngesikhathi sobandlululo se-apartheid kwakuthi inyanga ngaphela abantu abasebenza emapulazini kube sokubiza imoto yamapholisi ukuthi badiphothwe. Kodwa-ke umuntu nxa esebenza elapha e-South Africa kulelungelo lokuthi engaba lilunga le-union ngoba kuyi-union ezamvikela kubaqhathi nakwezinye izinto ezingabe zihlupha umsebenzi. Kanti futhi okuqakathekileyo sokunanzelelayo ukuthi i-union enkulu i-federation ekhosathu bayibo futhi laba abangama-advisors ku-Department of Home Affairs. So-ke bayazwisisa abekhosathu bayakuzwisisa indaba lokhu abakwiza bethi ngama-vulnerable workers bekhulume kakhulu ngabasebenzi ababuya kwamanye amazwe.
Manje ukuthi uze ube lilunga le-union ungasitshela ukuthi kuyini okufunakala?
Ukuze ube lilunga le-union okufunakalayo yikuthi ama-union wonke sikhuluma le-COSATU ukuthi balento sebesenza lokho kuthiwa yi-migrant desk ukuthi umuntu nge-permit yakhe emsebenzini wakhe loba engelalutho engabe lama-document uyangenela abe-union. Silayo-ke inhlanganiso othiwa yi-Migrant Workers Association of South Africa i-MWASA ekhokhelwa ngubuthelezwe nyathi lami ngiyabancedisa ngikhona khonapho esebenza ukuthi iqoqe abantu abavela ngaphandle kwamanye amazwe bese bengena kuma-union asebenzisana le-COSATU.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavuma. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngibonge kakhulu ukuthi lami lizwe ilizwi lami. Ngiyalithanda kakhulu, siyabonga.
Hayi, lathi sibonge. Lo bekungumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa. Ebesixoxela ukuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana noNqaba Jamela othi umsebenzi wakhe ngokuthengisa ucansi. Siyakwamukela kuhlelo maJamela.
Okay,
ungasichasisela ngamafichane ukuthi umsebenzi wakho wokuthengisa ucansi uqhubeka kanjani?
Umsebenzi ungani sulo sisiqale ngenxa yemnotho wesizwe. Sile sesile challenge ukuthi sokunama abantwana abancane from 13 izizathu zokuthi bebuye hayi asikwazi kodwa hey i competition si tight. Le mali la isifilakala kodwa hayi akufanani nje siyathola khonoko.
Labo abantwana abancane ke ukukondoda zibonele yini kumbe liyazama ukuba ukuthi libatshele ukuthi hayi lingayenzi lo umsebenzi lisesebancane?
Siyazama lathi kubabonisa ukuthi bezane izindlela ezingabaphilisa since basasebancane kodwa labo ngokoma kwelizwe kwesimo selizwe labo kwalabe balala kubafuqayo ukuthi labo bezojoyina umsebenzi bona intengo zabo ziphansi so ama clients abagijimela sokusiba nzima kithi thina abadala.
Akula kulwisana yini? Alilwisani labantwana laba abancane?
Hayi, asiyandisanga ukulwa labo. Asilisani labo bancane vele kuyabe kuyayangisa ukutholakala sisilo labantwana.
Sesikhangela wona umsebenzi lowo, abantu balikhangela njani? Kuthiwa ngumsebenzi oyangisayo, kukumbelani lizibona lingabantu nje njengabanye?
Emphakathini bengabakwazi kuba nzima kancane kodwa nxa uzenzela nje umsebenzi wakho utshayela phansi akulonga kuhlukumeza. Enye iproblem ebakhona ukuthi bona ama-clients ngokwabo ngoba abanye abahloniphi babeyabe kuphathe ngathi awusomuntu. Sayihlanganise ezincedisayo ukuthi silwele amalungelo ethu njengabantu, njengabomama, njengabomama abathengisa icansi singabantu lathi emphakathini. Sokusiya ngokuziphatha kwakho wena muntu as an individual.
Nxa usithi laphana abanye abaliphathi kuhle abazothenga ucansi lapho babe besenzani?
Uyabona umuntu sefuna ukwenza izinto elingazikhulumelananga or sengofuna ukudlamula sesenza into ezifana omunye engasafunda ukunika imali labe lilikhulumelene. Omunye sefuna ukukupersonalize, sefuna ukuthatha ukwenza owakhe ngoba uyabe kuthile ngesikhathi sona leso. Kuye kasazwisisa ukuthi kumele akuthenge ehambe ngoba awusebenzi yena yedwa. Umyeni ngasafunga uhlawo leso sithi hayi kuyafanana wanikwa uNkulunkulu nami ngiyinto le ngihamba izinto engizihlangana lazo kubantu esisebenza lapho.
Manje lo osefuna ukwenza umuntu ingani ngowakhe ungathi hayi ngihambise endlini phela ngibe ngumkakho uthini?
Baningi ungakulandezela ungacedile izwe ogcina ungasasebenzeli imuli yakho. Nxa usuzinikela usebenza susebenza ngakuphika ngabantu ababuya befunga ukuthatha angeke ubaqede.
Yebo
bodwa bagcwele bakhona omnyaka ufunga ukugqila nje uthe kuthathe kufake endlini ebengasakuniki leyo mali oduzayithola yabe kuyindlela zokugqila abantu andlela sizingathi abangabana abagqilayo kithi singabagqilayo.
Nxa usithi ugcina ungasasebenzela imuli yakho kutsho ukuthi umsebenzi lo ule mbadalo ngempela ukuthi umuntu engenelise ukugcina imuli yakhe?
Umsebenzi lo ngothi osigcinile okweminyaka siyabhadala ama-school fees ama-renti lathi siphila i-normal life njengowonke umuntu elizweni. Silehlelo zethu zokuziphatha kuhle lathi emsebenzini njengoba usibale nokuba exposed ezintweni eziningi. Siyaphila sibili.
Uthe kwesinye isikhathi abantu abazothenga ucansi abaliphathi kuhle manje lizivikela ngani?
Silama-peer educators ethu lama-paralegals sela silama-numbers nawo uyafona ukhuluma ukuthi umuntu onje senze so sesiyareporta epolice ngoba udlam vele kuyabe kulicala sahle siyareporta.
Ibizo liyabe limazi yini?
Singabe singakwazi kwesinye isikhathi abukwazi kodwa ungabakwazi i-location kuba lula. Lama-phone number lungabakwazi lokuthi uyamtholanga kuba lula kithi lokuncedisana nama-paralegals labo kuba lula kibo bahle begijime bekuncedisa khonapho khonapho. njengabo mama bathengisa ucansi siyahlangana lesikhathi zokuhlangana sitshelana ama-challenges sitshelana nokuthi singanqoba njani lawo ama-challenges ona lawo
njengoba ezimbabwe kungavunyelwa ukwenza lumsebenzi lihlangana njani
akuvunyelwa kodwa uyabotha nxa kulokufakazi nxa oba nje chaka akula ufakazi wokuthi umuntu bethengisa ucansi so angiko ube ecourt uyethonisiswa khonoku ngoba yabo kungelabo ufakazi siyahlangana silama organizations ethu ama human rights organizations asincedisayo asinika ama venue nama resources
ikusasa yakho uyibona injani uzaqhubeka usenza lokhu kumbe kukhona ozakwenza usuhlala phansi usumdala
lo msebenzi engingenele ukuyenza le mali nale engabe ngiyithola ngiyayibhenka sesafunda lokhu londoloza izimali zethu
sibongile kakhulu ukuxoxa lawe majamela ungachiyela liphi izwi abanye omama
ngathi thina njengoba bathengisa ucansi ngomama lathi njengabanye omama emhlabeni lathi siyathakazelela ukuphathwa kahle emphakathini lathi siziphatha kuhle ngiyabonga
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Nongqaba Jamela othi umsebenzi wakhe ngokuthengisa ucansi asidibaneni njalo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphathelene obutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga sithandekile ube lobusuku obuhle. Kwezemidlalo abasekeli benguqu bathakazelela ukususwa esihlalweni komkhokheli wenhlanganiso yenguqu yezwekazi le-Africa, i-Confederation of African Football, u-Issa Hayatu. Sixoxe lomlandeli wenguqu Abel Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuthuthukisa umdlalo wethu angazi, anginasiqiniseko nakoko. But into engijabulisayo ukuthi u-Issa Hayatu besahlale kakhulu and ama-team awe-West Africa vele thina ngapha e-Southern Africa bengasinaki kakhulu bengasithathi serious so uthi yango lapha ngibona ngathi wenza into enhle kakhulu
abantu bebemsola engena besithi ngumuntu ongasoze aphathise kwezenguqu kodwa kungakutshengisani lokho okwenzakeleyo
ya nami bengimsola kakhulu kodwa nje okwenzakeleyo sifuna i-change nje vele thina bese sifuna i-change ngapha e-Southern Africa kakhulu ngoba abasithathi serious boy even ungabona even ama-players amaningi adlala e-Europe asuka khona le-Northern Africa e-West le-North Africa so ngapha thina e-Southern Africa basinake kakhulu so it's another opportunity ukuthi nathi ngapha e-Southern Africa sibe recognized and ngenye i-chance futhi yokuthi iZimbabwe inga-host ama-tournaments amancane la njengabo-chance so njengoba iMalawi i-drawile so it's I think maybe might be our chance with this was the chance.
Lo ke ngu-Abel Khumalo umlandeli womdlalo wenguqu bexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Za
ngoke loliwe ingoma yesigqibelo uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo ibandla le-National People's Party lenza umhlangano wokukhetha inkokheli silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande lilale
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.